Isambulelo isahluko sechumilane. Ngasengikhangela ngabona iwundlu limi entabeni yaseZiyoni. Kumi kanye lalo abayizinkulungwane ezilikhulu lamachumi amane lane. Abalotshwe ibizo lalo lelikayise emabunzini abo. Ngasengisizwa ilizwi livela ezulwini, linjengelizwi lamanzi amanengi lanjengomdumo omkhulu. Lelizwi engalizwayo lalinjengelabachaya amachacho abo. Bahlabela ingoma entsha phambi kwesihlalo sobukhosi laphambi kwezidalwa ezine eziphilayo laphambi kwabadala. Ngakho olamandla okuyifunda leyo ngoma. Kuphela abayizinkulungwane ezilikhulu lamachumi amane lane abahlengiweyo emhlabeni. Labo yibo abangangcoliswanga yisifazana, ngoba bazigcina behlambulukile. Yibo abalandela iwundlu loba lisiya ngaphi. Labo bahlengwa ebantwini, baba yizithelo zokuqala kuNkulunkulu lakulo iwundlu. Lasemlonyeni yabo kakufunyaniswanga amanga, ngoba kabalasici. Ngasengibona esinye isithunywa siphapha emkhathini, silevangeli elingapheliyo ukulijumayela kwabakhileyo emhlabeni, kuzo zonke izizwe, lemihlobo, lezindimi labantu. Sathi ngelizwi elikhulu,
"Mesabeni uNkulunkulu limdumise, ngoba isikhathi sokuthonisisa kwakhe sesifikile. Limkhonze yena owenza izulu lomhlaba lolwandle lemithombo yamanzi."
Salandelwa ngesinye isithunywa sesibili sisithi,
"Liwile, liwile iBhabhiloni elikhulu, elinathise izizwe zonke iwayini lolaka lokuphinga kwayo."
Salandela esinye isithunywa sesithathu simemeza ngelizwi elikhulu sisithi,
"Uba kukhona okhonza isilo lomfanekiso waso, obekwe uphawu ebunzini lakhe kumbe esandleni sakhe, naye uza kunatha iwayini lolaka lukaNkulunkulu elulungisiweyo enkezweni yolaka lwakhe, lingaxutshaniswanga. Uza kuhlutshwa ngomlilo langesolufa phambi kwezithunywa ezingcwele laphambi kwewundlu. Le ntuthu yomlilo wokuhlutshwa kwabo ithunqa kuze kube nininini. Kabala kuphumula emini lebusuku laba abakhonza isilo lomfanekiso waso, lalowo obekwe uphawu lwebizo laso. Nanti ithuba lokubekezela kwabangcwele, labo abagcina imilayo kaNkulunkulu lokukholwa kuJesu."
Ngasengisizwa ilizwi elivela ezulwini lisithi,
"Loba uthi, babusisiwe abafileyo befela enkosini kusukela kulesi sikhathi."
"Impela babusisiwe,"
utsho umoya.
"Bazaphumula ekuchika-chikeni kwabo, ngoba imisebenzi yabo iyabalandela."
Ngasengikhangela ngabona iyezi elimhlophe kuhlezi phezu kwalo ofana lomuntu elomqhele wegolide ekhanda lakhe, ephethe isikela ebukhali esandleni sakhe. Esinye isithunywa saphuma ethempelini simemeza ngelizwi elikhulu kuye ohlezi eyezini sisithi,
"Sebenzisa isikela yakho uvune, ngoba isikhathi sokuvuna sesifikile. Sekuvuthiwe okuvunwayo komhlaba."
Ohlezi phezu kweyezi wayiphosa isikela yakhe emhlabeni, wavunwa umhlaba. Esinye isithunywa saphuma ethempelini elisezulwini, laso siphethe isikela ebukhali. Lesinye isithunywa futhi saphuma sivela e-altareni, silamandla phezu komlilo. Samemeza ngelizwi elikhulu kuso esile sikela ebukhali sisithi,
"Sebenzisa isikela yakho ebukhali, ubuthelele izisenya zevini lomhlaba, ngoba izithelo zalo sezivuthiwe."
Isithunywa sayiphosa isikela yaso emhlabeni, salivuna ivini lomhlaba, saliphosela esikhamelweni sewayini esikhulu solaka lukaNkulunkulu. Isikhamelo sanyathelwa ngaphandle komuzi, kwaphuma igazi esikhamelweni. Lakhula laze lafika ematomini amabhiza, lahamba amakhilomitha angamakhulu amathathu.